Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseli mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kumfumfu 2022 igama nguntungamili nkomo nanzi ezihamba phambili
asikho ukuthi zimoto ukuthiwa zingene okunye kwemthethweni ezimbabwe so uspokesperson wemapholisa uyabhuta xa esitsho njalo and uyanyangisa
Intatheli zindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurahundi uzenzele Ndebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa.
Uma ubana nelisita bexoxa nabantu babona sangxoxo nje message nje sekuyita kodwa banakho khona ukuthi kunansi simanga kezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha esantini.
Uhulumende weSouth Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi amalwecatha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela esantini ngempelasonto. Iyaphambili imikhankaso yokhetho lwamalunga ePhalamende oluza kwenziwa eMelika ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba edume ngokuqoqa amafilimu aveza uchuku lweGugurahundi uzenzele Ndebele uyakulandula ukuthi ubotshiwe izolo esetheswa icala lokutholakala elezimota ezicatshangelwa ukuthi zantshontshwa kwele South Africa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi nguye owethule umbiko lo esithi uNdebele ubotshwe ndawonye lomunye umsolwa uHelfer Nkomo. Unyathi uthe ababili laba behluleke ukuveza amaphepha akhomba ukuba lezo mota ezivalisa iToyota Fortuna leToyota Raider bazingenisa njani elizweni. Kodwa eloba enkundleni yeTwitter uNdebele uthe lawa ngamanga aluhlaza ngoba kabazange babotshwe kanti njalo uthe akusilo qiniso ukuthi izimota lezi zatshontshwa. UNdebele uthe iqiniso ikuthi bayahlukuluzwa njengohulumende phezu kombukiso weGugurahundi abawuqhubayo wobulawayo. Lokhu kugcizelelwe ligqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole.
Istatement samapholisa songcolisa uzenzele nomnye wakhe esithi malicious. Amapholisa afika kulontshwa into yeGugurahundi ekuqaliseni besithi bale information yokuthi kunezimota ezatshontshwa eSouth Africa zalisezimbabwe. Imota lezo azitshontshwanga eSouth Africa. Wona amapolisa ekuseni akonfirmile after an investigation ukuthi imota lezo zasuka eSouth Africa zabuya eZimbabwe ngama-TIP. Thwaswa mota ezitshontshiweyo. And imota zonezo azisikho ukuthi zimota ukuthiwa zingene okungekho emthethweni eZimbabwe. So uspokesperson wemapolisa uyabhuqa xa esitsho njalo and uyanyangisa ngoba wona amapolisa yiwo abaqinile.
Lithe se likuzwile ukuthi ababili laba kuthiwa baboshiwe kumbe bayadingwa laya emapholiseni lifike lathini kuwo njalo wona atheni la?
Sihambile emapholiseni sesibone i-tweet engaspokesperson wamapholisa. Safika sabuza ukuthi sisekuseni indaba leyo kuyakhulunywa kwatholakala ukuthi imota lezi kayizizo moto kuthiwa zitshontshiwe. Kathesi uspokesperson sebala emini ukuthi uzenzele usebotshiwe kutshelwa zona ezimota amapholisa kokungakafika athi hayi azize uthoke indaba yanaleyo. So siphendukile futhi sesisemapholiseni. So it is not true
Kweta ucho kuti kabazange babotshwe ozenzele ngicho usikhulumele samapolisi ukuthethe ngabi pho.
Usikhulumele wamapolisi azikwazi ukuthi kuthethe ngabi. Njalo okusidanisayo ukuthi isikhulumele samapolisi akumele ukuthi nxa sisithi sifaka into kuTwitter kumele kube yinto esiyiverifayileyo. Laba bantu abazange babotshwe, laba bantu ababotshwana. Iimota lezo abazikhuluma ngazo asizomota ezilamacala.
Udaba lwegugurawundi lolu ilontshi okhuluma ngayo kayizange iphazanyiswe yini ngamapolisa?
Well, sabona nje sokungani sokulaba skimishes sokutshayiswa ntambama. Kodwa during the launch period amapolisa asangaphazanyiswa. Kwakunamapolisa amaningi okudlula abantu ababekuye kulontshi. So imota lezo ngabe vele zazilamacala wayezabotshwa khonapho khonapho. They knew ukuthi imota lezi because I'm saying ukuthi amapolisa kolu bangabona imota kusoze baqale bayayidingisisa bengakabuyi kuzobopha umuntu. So ngabe bawenze umsebenzi ngendlela okwakumele wenzwe ngayo kwakumele ukuthi badingisise bese bengakabuyi bezokhuluma. So thina we know ukuthi it's not about imota lezi, we know ukuthi it's about igugurawundi launch ngoba yikho okwasikhangisela khona.
Ngezinye indlela ukuthi amapolisa kakuthakazelela okwenziwa nguzenzele ngodaba lwegugurawundi.
Isithuthi siyakubona lokho kufike kunjengoba kunjalo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elimela intathelizindaba uzenzele Ndebele lomunye wakhe uHelfer Nkomo. Kusenjalo abalwela amalungelo oluntu kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokucubungula udaba lwegugurawundi emhlanganweni oqhutshelwa koBulawayo owe-ASAGE Film Festival ngenjongo yokuphuma lezinqumo ezingaphathisa abathintwa ilumbhuqaswe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo munye wabaphatheke kulumhlangano ongumqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna asikokulolongisisa kodwa yiprocess eyokuzama ukulungisa ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex indaba elezinto eziningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama chiefs ingavuka ilungisile hayi iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba abantu be for documentation lani kodwa kunengi sibili ngoba kunengani abakukhangelele okungathi hayi uma kwenziwe so indaba leyabisilungise ngayo okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo bathintela ngendaba yemigrants ukubana izinkokheli zemigrants kazikho involved khonokho ukuthi imigrants ayikho involved kunikeza abanye abantu ama doubts ukuthi process yangkhona uma kuyikuthi abantu bonke baba affected but kulabanye asebetshiwa ngaphandle kuthona kusibuka kube lento eziningi eziba yimbuzo lani kodwa mbona ngazathi bonke abantu bacana bevumelana ukuthi yi starting point
kuya ke kube lensolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lomsebenzi wokwenza njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba.
Sezizimele zodwa azisoli uhulumeni nje ziyatsho okungaqondanga nokuthi ngabe kwenziwa njani ikaningi ungakhangela kazisoli kuphela ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje. Njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo ngoba kaningi ngohulumeni lokhu hambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi bale funding kodwa ungakhangela abantu abala funding abantu bayadubeka kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu elingakalungiswa yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungise udaba lombhoqazo. Sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Transgender Justice la ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazo ikhangele kakhulu entweni zememoralization. Silibhethu besiyingxenye yabantu odabe senza i-presentation ngemva kokusuka lapho sihambe safika eGadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala kodwa iplaki yangkhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelongo. It's a detailed plaque, but iplaki langkhona besizama ukuqhathanisa amaplaki abekwayo izinhlanganiso lezigaba. Izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplaki abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Uthi amaplaki abelungu amile lanamhlanje, kodwa amaplaki abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye izinto dasikhangela ukuthi kungabe kusichoni njengoba sisikhathini sokuthi kududaba lombhoqazwe kabantu abakhulume ngalo bekhululekile, ngoba abantu bakhuluma ngalo different.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Uhulumende wakwele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza gadalala ukuze zivikele uZulu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwecantsha adlulise amalawulo alakho ukuhlasela edolobheni leSantini ngempelasonto. Uhulumende uthe ingatsha lezi zibheke umumo ngeso lokhosi. Kusixwayiso saso, isigodlo seMelika kwele South Africa sithe amalwecatsha la aqoqa ukuhlasela lapho okulabantu abaningi khona. iNews 24 ibika ukuba kulombuthano omkhulu oqoqwa ngabathandana bebulili bunye eSantini ngempelasonto. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi abantu bathini ngalolu daba.
Abantu sibabona lapha ku-social media bexoxa beqinishota leyo meseji, bayababaza nje ukuthi hawu isigigaba mpela kanti sekutheni kuzahlaselwa. Kodwa ngabananzelela nje kuyingxoxo nje, asibaboni bethithibele kumbe sibezwe sebengathi bangabantu abayithukileyo, bangabantu nje abamangeleyo ukuthi kanti kunento enjalo vele ekhulunywa ngayo.
Akula yini abaxwayisayo ukuthi mhlawumbe kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva lokho?
Khona kungaba liphutha ukuthi abantu bakutshaye indiva kunesixwayiso esinjalo, kodwa-ke mhlawumbe ngabe abantu bakuzwa ngohlangothi lwase-South Africa kwezokuphepha, maybe bebengakuthatha ngalokho kutatazela ukuthi sebekuzwa kuvelela ngapha. Ma ubalalelisisa bexoxa labantu bakubona sangxoxo nje imeseji nje sekuyitshaya, kodwa banakho khona ukuthi kunansi simangalezwa kuthiwa kungahlaselwa lapha eSantini. Kodwa-ke ma ususuthi uyadingisisa, akula njengingadingisisa ukuthi alimcimbi bani vele e-around iSantini eyazakalayo. Hhayi, akuzange kwaba nabantu abakhuluma ngemicimbi engathi ten, kodwa phela imicimbi iningi nezindawo ezigcwala abantu lapha kubo-Santini and areas ziningi lase-Joburg. But akula muntu okhanya ethi, abanye baze bakwenza ihlaya mpela ku-social media bathi hayi kusho ukuthi uma kuthiwa kusesantini wena kukhululeka hambe esantini futhi ziyakhipha bakutshaya indiva nje. Yebo, khona kumele ngabe bakuthatha serious, but okunye singakuphinda ukucabanga ukuthi ngabe kuvelela kuyisixwayiso esivela ku-South African Security Services, mhlawumbe ngabe abantu bakuthethe ngokwethuka, maybe ngenxa yokuthi kunegama elithi America bakuthathela khatshana. Asazi-ke lapho ukuthi kungani abantu bengathi abathidibalanga nje, kodwa-ke hhayi yiyo-ke indlela abantu abaresponda ngayo. Kodwa sibezwa beku-social media esivame ukubakhontakta nje sibuzabuza lapha emapoliseni bathi hayi into lezi ezinjalo zihlala zikhona ezama-security threat, obviously security services South Africa would have it under control uma betsho bona.
iSantini Mkhwanazi indawo le esingathi ilama-western interest kakhulu, amabhanga nama-restaurant, indawo ezigcwala abelungu abavela phandle kwelizwe. Abantu abamnyama labo bagcwele yini kuleyo ndawo? Bayatholakala benyakazela lasemamolweni lapha?
Hayi, kudibadibene eSantini. Yebo, phela vele abavela kwezinye indawo ikakhulu ngaphandle kwelizwe yile zindawo ezikhethekileyo mpela ukuthi uma umuntu esuka esuka lapha khona enye indawo ezivalwayo uma use-Johannesburg isantini kodwa babaningi abantu abamnyama futhi nezisebenzi nje imajority yazo ngabantu abamnyama okutsho khona ukuthi uma umuntu engakwenza ahlasele impela esantini uyabe sesilwa nezisebenzi uyabe sesilwa lo mphakathi wase-South Africa uyabe silwa nabo abantu abamnyama.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi kulowesilisa obegqoke iyunifomu yamasotsha odutshulwe walimala esigodlweni sakwele Russia eHarare izolo ngemva kokuzama ukuthathela unogada obelinde kulesi sigodlo umbhobho wakhe. Umsolwa uthwalelwe esibhedlela. INewsday ithi ibandla leZANU-PF selithumele amalunga alo emajele ukuyadengisela abasebenza kulolugatsha amakhadi alo ukuze babe ngamalunga lanxa nje umthetho ungakuvumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani ku Studio 7 okhulumayo uJay Moyo. Ngiyajabula li audio mayingafunda. Yebo siyezwa abantu abane abanengi bayakhuluma ukuthi ama sanction akhutshwe eZimbabwe. Kulabo abantu abafakelwayo abeZANU-PF but sibona still lokho behlukumeza abantu, abantu bayachaywa okwenzakele insiza beqanyulwa abantu, akulalutho, akulamuntu obotshweyo. Abantu beZANU-PF balesibhamu. So abayekele kunjalo. Ivele silwiseni ukuthi iphume kuphela embusweni. Kungene inye kawani. Lokhu ukuthi sitshone sikhalele ukuthi bekhiphe ama sanction ayi angakhutshwa ahlale njalo.
Sayibonani, sayibonani, ninjani? Mina nginguSihle Kimberly Khumalo ophuma eNathisa eMatopo. Ngifunda eWaitota High School. Ngifuna ukubuza, ngicela ukubuza ukuba amaphepha esokuthwa alikhile sizaphinda siwabhale futhi kumbe kuzenziwa njani?
Ku Studio 7 salibonani linjani basasazi labalaleli be Studio 7 mhlaba wonke jikelele. Siyabonga ukusathulela izindaba ezimnandi eziphathelane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Nikhuluma lo mlilo ophuma lapho kwanyamalela khona lo Bhengula esikhosini phela. Mina ngizothanda ukuphawula ngezinto ezintathu or ezimpili mayelana ngelizwe lakithi. Ngithanda ukuphawula ngabafundisi asebengenile endaweni zepolitiki. Kanti i-oil lamanzi kuhlangana njani? Ipolitiki le-Christianity ihlangana njani? Yini okwabo kwabaletha emhlabeni ukuthi bakwenze ukuthi bashumayele ilizwe likaNkulunkulu? Abakholwayo babhaphathizwe egameni likayise lelendodana, kodwa manje sesibabona sebebhizi ngepolitiki, yibo sebehamba phambili. Sikhuluma nje namhlanje nje bebekhankasela ukuthi izijeziso zenotho aziphele. Khona omunye ubhishophu lapho bathi Munyoni naye wayekhuluma, sekhuluma ekhulumela ibandleli busayo. Yikho ngithi bangena kuphi, ngoba i-oyili lamanzi akuhlangani. Abaphuma ezintweni zepolitiki, I think kulensuku ezidlulile abakhona abanye abafundisi abake baboshwa, kodwa bathula bathi tu wanganakwenzakalanga lutho. Namhlanje sokubo yibo abafundisi osebebabeka phambili, kuyisimanga lokho. Phinde futhi mangazwe istatement esiphumileyo ukuthi kufanele wonke umuntu angene ezitaradeni labantwana besikolo. Abantwana besikolo bangena kuphi kupolitiki?
Njani bantu abasithu sivelayo? Nachanya phila bantu. nami ngithi ngiyambonisa la ngibonise laba abantu bayasisi abantu bayasisi lowo bani ngawina kuza nophiye iliwina lapha ma election ka next year angeke lilibuse lelo lizwe lelo angeke yini into eyenza ukuthi ushamisa ezikhona uthumela amazwi enduduzo kumnakwakwa ngengane yakhe leshonile kuyikuthi yena uyisitha nga uhlukumeza ama-supporters e-CCC ngeke lapho likhosi liphinde nxa litshele ukuthi khona i-CCC isazophatha iZimbabwe angeke into engekuyenzeke le kuzofana nje lo 2008 or 2009 ngesikhathi esikhathisangirayo ikhosi liphinde ngeke bafethi i-CCC liphathe lelo lizwe lelo laba bathi lizwe linqunywe wamana linqunywe once ngoba yinto ekulokha iyakulokha lasezulwini leyo nto lizwe leZimbabwe ngokuhamba kwesikhathi lizonqunywa ya ngisapoti iphathi mina kodwa-ke laba abaselandanale CCC nikhohlwe liphinde into elingeke lize liyibona ukuthi lizwe lizwe leZimbabwe ngithi nami ngishiye lapho ngibonge kuleyo ndawo.
Yes, salibonani, 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 bathwakaza bahle. Ngiyalibingelela lonke kundawo ezinhle. Ngithi phambili, phambili nge-MRP. Noma kabayithandi, noma bayayithanda. MRP phambili. Kuni bantu be-CCC. Nxa ungumthwakazi usahamba le-CCC, uyadlala. Thwela idonke ebolileyo. I-CCC le-ZANU-PF yinto eyi-1. Noma bona bengehlulekana ngoba bedonselana amandla. Kodwa ingqondo abanayo xa bekhangele umuntu wakomthwakazi, nxa bekhangele umuntu wasesindebeleni, iyafana, bamthandi bonke. Kwayena lo mfana wena olihlanyisayo lo lokhu ehambe lishayisa abanye baqanile izandla ngenxa yakhe lo mfana othiwa nguChamisa lo. Lazibonele silwa loThokozane yonke into ayenzayo namhlanje ekhangela lo mfana othiwa nguSikhala. Ye ukuthi Sikhala khona vele esifane nawo la muntu othiwa nguSikhala, ayikubona bemvalele kabuhlungu kangaka. Bamvalelela lona leli gama lakhe yena lwanu uSikhala ukuthi S-I-K-H-A-L-A, akulagama elinjalo esifane ngowesindebeleni lo mfana. Cha kazi lutho, ngabe kuthiwa yena nje uyabuya ngapha emandebeleni.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala umuntu oyedwa izolo ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zitshengisela kulelo lizwe zisola umbuso webutho. I-AFP ithi ugatsha lwe-Coast Guard kwele Italy luhlenge iziphepheli eziyinkulungwane 1000 olwandle lwe-Mediterranean ebezilubhekise ezwekazi lase-Europe. Sizibhede ngodaba lweMelika. Amabandla abalisa elibusayo elama-Democrats kanye leliphikisayo elama-Republicans aya phambili ngemikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwamalunga ephalamende lawe-Senate olwama-midterm elections oluzaqhutshwa mhla ka-8 ngenyanga ezayo. Abanye bathi ibandla lama-Democrats lilakho ukulahlekelwa izihlalo eziningi kumadale womabili. Kepha abanye bathi akwaziwa okuyawela kona induku loxakuxaku. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into ekhona ngama-elections lawa o ukhetho lwama-midterms ngathiwa hhayi kuseku-tricky. Ngokuqala ngabo-June khonapho usususela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa isihlalo ezingathiwa ziyi 7 but ikathesi ngendaba ye inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le petro le nhlala kahle nje ngathiwa sikhweli lephezulu inflation iku 9% okwathesi so wonke ona lawa ama parameters ngathiwa ayakhombela ukuthi election lay is going to be decisive. Abanye bathi is the most decisive election since the Civil War in 1861 to 1865. Ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi iRepublican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro Trump le pro Republicans. But abaningi bangkhona ngathi abayesaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi iparty le ayisoya ka Trump. So sesifaka wonke lawa ama observations yabona ukuthi ama Democrats ebese recover ngoba baphasa ama bills amabili eyayithwa hi Inflation Reduction Act lamanye ama bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezakathese ezibuhlungu. Sabona futhi ukuthi baphasa ama bills or I think it was a presidential decree ukuthi abantu abahola less than 125,000 or 400,000 bakwanise ukubhadalelwa izikweleti zemali yesikolo ababehambe khona. Bezimali zona lezo ngathiwa zazi zacitshwa. Kathesi asiboni kahle ukuthi kuzaphuma kanjani ngoba ama Republicans akhanya ngathiwa they are pushing izinto ezimbili in inflation yona lay le crime obutsotsi obenzakalayo everywhere ngoba khanya ngathiwa there is recklessness of law and order so yinto egijima ngayo ngama Republicans. Lapha ama Democrats bakhuluma ngendaba zema drugs lani lezidakamizi eziningi so ama Republicans bathi bona njoba bona bengafuni ukuvala ama border eMexico ikho okuyenza ukube lezidakamizi eziningi ezitradeni
ePennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka Dr. Oz oyebandla lama Republicans lo Fetterman webandla lama Democrats yena oke watshaywa istroke. Babe le debate kuthangi ababili laba kwavela ukuthi uFetterman kakasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle. Lokho ubona kungamphazamisa yini abantu begcine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe.
UFetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge 2 points. Mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi uFetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama stroke near fatal stroke are no joke. Siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwansi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult. So abantu kathesi ngibona ngantha bagijima ngama policies eparty yabo rather than ukuthi mbano khona in the office. So ngibona ama races angkhona asiba close and I kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani ozanqoba khonapho.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Ebezihamba phambili intathelizindaba edume ngokwenza amafilimu eGugurawundi uZenzele Ntebele uthi ngamanga ukuthi ubotshiwe esetheswa icala lokutholakala elezimota ezantshontshwa kwele South Africa. Uhulumende wele South Africa uthi ingatsha zakhe ezibona ngezomvikela zisebenza katalala ukuze zivikele abantu kulandela isixwayiso seMelika esokuthi kulamalwe cacha adlulise amalawulo aqoqa ukuhlasela esantini ngempela sonto. Ya pambili imikankaso yoketo la malunga ePhalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa wa Fast 7 na yimi untungamili Nkomo.